Lana kumnandi lana kuyafikwa lana inyama lana ispinza lana ipatsha lana imina lana ngithi sanibona
asishiyisithina
lana kumnandi lana kuyafikwa lana inyama lana ispinza lana ipatsha lana imina lana ngithi sanibona